Ukwehla kwentengo yamafutha ezimota kunye lezinye izibonelo kwezomnotho welizwe kungaba kutshengisa na ukuthi umnotho welizwe ususiba nganeno kulandela umbiko kamongameli Mnangagwa. Lo ngumbuzo esiwubuze uZulu Mathupha labo somabhizimusi ukuthi bawubona njani umnotho ikakhulu nxa kuqathaniswa lokwenzakalayo. Umnumzana Emerson Mnangagwa egcotshwa kuba ngumongameli wazisa ukuba kumalanga alikhulu alandela ukuqala umsebenzi wakhe kuza kuba lempawu zokuthuthuka komnotho welizwe. Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi akula nguquko isibonakala.
Iqiniso lihle lapha njengemathebhelele nje ngapha akula lutho lishintshile. Imisebenzi yokungabonakali. Imali lakho kuloko kusakhanya abantu belako kusala izimali zangifuna into lazo inkingo zangifuna nazo zonke ezikubona ngale akula tshintsho esilubonayo sibili ngokubona kwami ngibona ngani engxenye singaya kuma-elections lawa azaba sisifu then sesikhetha okungani uyaba sesitshintshana lo ngoba kuloku yinto wani nalezi lakulanto etshintshileni ukutshintsha ikhanda kuphile lokuthi kona kwakungubaba lwami umgqabela sokumnangagwa ilokho kuyizana amapholisa angikhona yasimbisten kabatshintsha ama-reforms then sesihamba kuma-elections and nge-democracy njengomanye amazwe la.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi umlomo kamongameli Mnangagwa awugcwalelwa mfula yikho uyakhuluma nje kuphela.
Umnotho welizwe ulokhu phansi okumangalisayo kodwa ungabe uthuthuka emlonyeni kapresidenti Mnangagwa. Emlonyeni hayi, Mnangagwa ubukhali kodwa ekwenzeni hayi kakulanto ayenzileyo. Njalo abanye abanjengathi asikhangelelanga ukuthi angenzani ngoba i-37 years leziyana nguye phela abencedisana lomgabe ukubulala le economy. Pho angabe ezayilungisa njani njengoba lo mbuso lo ekuwuthatheni kwakhe kakawunikwa ngabantu kanye ezandleni. Uyakwazi ukuthi kube lokuxabana okukhulu baze abebutho bangenela bamncedisa ukuthi abe kulowo mbuso. Labantu nje abaningi abanjengathi kasikamboni njengomuntu okuthiwa hhayi ngumuntu sibili lathi singahlala sizinze ngoba umbuso lo kakabi lawo njengana siya kuma-election ukuthi umuntu wonke nje amazwi wonke lanxa ethembisa ngomlomo kodwa ku-ground hayi kakulala nto asebeyenzi.
Ilunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda uthi akula nguquko ekhona elizweni ngoba konke okuncane okwenzakalayo lanxa kumele kwenzakale njengemfanelo kubonakala sengathi kuyabukeka.
Okwakuqala umbono wami uqalisela ekuthini nxa sesithi sokube nguquko kanti kwakuvele komi njani izwele lokho kungakabi le nguquko yena le linga ngayo. Okwakuqala into esiyaziyo ukuthi intengo zempa yezinto elizweni liqansa mhlawumbe ngeviki nangeviki. Okwesibili akade sikunanzelela ye intengo yefiweli ibiphezulu ukwedlula amanye amazwe ahlanganisa izindawo zambia labomalawu. Bekungcono emntwini ohlala endaweni enjengasefolos ukuthi ehambe edinga ifiweli ezambia kulokuthi ethenge ezimbabwe nxa yentengo yezimbabwe. Siyananzelela ukuthi imali imzila emabhanga yikho kade vele kuyimpilo kade ikhona isikhathi sonke. Siyananzelela ukuthi imali emabhanga ibingatholakali, imisebenzi ibingatholakali, amafektari ebevala. Khathesi-ke yikuyini okukhona ngizile edolobheni leHarare khathesi imizila emabhenki kayikapheli ilokhu ikhona. Izolo bengobulawayo kuhambe ebhenki kobulawayo ngithole abantu benyathelana begcwele indawo yonke bedinga leyo mali yokuthi beyithole. Ungangena phakathi imali ekade itholakala ngama-$30. Okutho ukuthi entweni zemali akukabi lolutho solutshintshile eZimbabwe. Imizila ilokhu ikhona, ilokhu ikhona injalo abantu belokhu belala emabhenki. Singakhuluma-ke ngokwefiweli. Ifiweli nje okwenzakeleyo yikuthi ifiweli yethu ibidura ngenxa yokuthi uhulumende ubethatha umthelo omningi kufiweli. Khathesi-ke into ayeseyenzile uhulumende yikwehlisa umthelo okade ewuthatha kufiweli. Kodwa kusitho ukuthi intengo yefiweli yehle ngemali yona leyo ngesilinganiso sonaleso uhulumende ayehlise ngayo somthelo wakhe. So akuna lutho olukhulu oluthintileyo kwifuel yethu. Kodwa ke siyakwazi ukuthi ifuel ngeyinye yama-contributors totally expense i-cost yokwenza i-business ngaphakathina kwelizwe. Siyanazelela ukuthi ukwehlisa lokho akwenzileyo uhulumende mhlawumbe kuzanceda. But ukwehla kwakhona lakho kayehlanga kangako. Akulalutho sibili osingalubhala siluthi kwenzakala into emangalisayo yehlile ngesilinganiso esiphansi kakhulu. Okokuthi i-impact yayo kumkhonomi wonke amboni ukuthi ingazwakala ngokuphangisa. Ama-companies asevulile kafika wabona imisebenzi lokhu ingatholakali. So umkhonomi-ke esikwaziyo nje sokuguqukile ukuthi sokulokukhuluma okuningi okuvela kuhulumende kokutshengisa ukuthi khona uhulumende uthi yena kulezinto azenzayo kumbe kulezinto afuna ukuzenza kodwa ku-ground sibili phansi hhayi gande akukatshintshi lutho into lokhu zifanana. Abantu beZimbabwe lokhu basebunzimeni, imali abayitholi, imisebenzi kayikho, abantu lokhu behlupheka. Awukabi lenguquko ekhona esingakhuluma ngayo kwezomkhonomi.
Kambe kungakutshengisa na ukubana umnotho usunganeno, nanku imali emabhanga lokhu ingatholakali, njalo lempahla ezitolo lokhu intengo iqansa.